abantu bathi kona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulelayo. Amabandla lawa athalwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulelwe inkululeko sasilwela izandla. Azange ngilize igamela lisithi asikhipheni uSmith izandla ibisifela esikhundleni. Abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho. Uya konkobu kwenza ukwenza kube ngcono. Kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali insuku zonke yethi nasalwa inkululeko. Lisenkingeni chuma kathesi lifana lenkukhu ezithandele ngewulu. Khona lokho elikwenza uZulu, uZulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo. Uyayibona iBotswana ukuthi khona 50 years sebephumile iMozambique bayala abantu. IZimbabwe yona leyo alisoze libuqutha ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilandi. Eli into eyiyo kwathiwa iyalwela. Nxa chuma ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini. Sasibuzwa thina amabhunu asibuzwa ukuthi khona amatororo liwabonenga. Sithi asiwabona ngivini siwabonile. Bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina. Sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundwini wedamu lapha. Thina besikwenza yikho ukulwela inkululeko. Sasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani. Ngabe sasikwazi khonoko. Ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalila njenga. Hayikho lokho elikwenza lokho yikho abantu bengalifuna. Abantu bafuna into progressive vele development. Kuyalanjwa elizweni ilizwa lilamadamu akulakuhla kakulani 50 years lisembusweni akulamuntu okufunayo khona lokho. Yikho ke babudube bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kwitshetshela uzulu into ezingekho. Umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afake ifamily yakhe ayisikho kwakulwelwa khonoko. Akulamuntu abengalwela ukuthi ifamily yakho encube asiyene empini ukuze uncube athi bhekhe lo nkosikazi wakhe labantwana. Akukho khonoko.
Ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonge uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo. So manje bazaphuma yini njengakokwelinkingayo
kwakumele khona lokho kulwela impika uzange kukhulunywe ukuthi umbuso awucatshelwana njengegwayi. Kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko. Namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga. Ikhansili le enkayi kayisebenze so kumbe hayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho. Ayisikho esakulwelayo khonokho ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe. Umntaka Mgabe ubele 23 farms. Umgabe inkwazi lakho Grace ungakubala i-100 amafarm. USmith kazange abe lawa amafarms afika khona. Uyayibona into yakho. So obubi khona ukuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la uyise dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe. Kambe ngubani babuduba engatshona esilwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana begalala impilo zabo. Besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani. Kumbi ibandla likaChuma uTebe ngonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe. UZulu ngapha ewaza ngendlala. Ayisikho lokho. Yikho abantu bengawafuna. Abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo. Bazonda sizonda izenzo zezanu labakhokheli bakhe. Ubese sizwela laba abalandelayo kukhona phela abanye abadonsi wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babudubi ayikwanisi ukuthi ingathi ihluku kube buhlungu ifithi ibhazala lakhonapho. Siyabazwela labo ngoba badubeka njengathi.